Akumangalisi ukubona bebabophisa laba ikakhulu amaqembu lamabili awontamonikhuni laba balobandlululo iProud Boys lalaba abanye ngokuba yibo abafuqa kakhulu besebenza lo mongameli uTrump ukuthi baze bayehlasela mhla ka 6 kuzibandlela ngo 2021 sikubonile kusenzeka lokho babonakala baphuma emapikitsheni ngakho ukubabophisa lokho kuyikuthi bajeziseke bona uqobo lwabo kodwa ke angiboni ukuthi kuzabalimaza kanjalo ngoba imali izavela kulaba abanye babasekelayo kube lula ukuthi bayikhiphe babhadale lezo nhlawulo ezifanele zibe khona ngokuba zifanele vele zibe khona ukuze kungaphindakali khona lokho okwabonakala kusenzakala ukuzama ukuvimbela intando yombuso wabantu democracy.
Iparlamente layo iphakathi kokuphenya ukuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump laba. Ubona izala nkomoni kulolu phenyo.
Uphenyo lolungeke lulethe inguquko ebanzi kakhulu ngokuba iMelika ihlukene phakathi ngokombono. Kulalabo abakholelwa bengakosokudla sezepolitiki lalabo abakholelwa bengokwesekunxele kwezepolitiki. Inkolo zabo zisasondelelani njengalokho ezazikho khona. IMelika yayilabantu abanengi esenta lokho kuthiwa yi-ideological center. Yayilabantu abanengi abangama-independent. Kodwa ngokuya kwesikhathi sokusiya abantu bezigebhela, beziweldela endaweni abakuzo bengafuni ukusondelelana labanye. Uphenyo lolu luyakwenza ukuthi bahlukane ngokombono ikakhulu. Angeke lubasondeze ndawonye vele noma sekutheni. Kuzadingeka okubanzi kakhulu ukuba iMelika ikwazi ukusebenza ndawonye babambisane, bangadonselani ngendlela abadonselana ngayo. Kanti ke futhi uphenyo lolu luqakathekile lufanele lube khona ngokuba nxa lungazange lwenziwa lolu phenyo. Usengabona ukuhlaselwa kwepharlamente kanengi kusehla kusuka kuma-states kuze kuyefika khona lokuma-county.
Amaqembu alobandlululo la siwabonile kuminyaka esanda kwedlula ayakhula ayandlondlobala njalo aba lesibindi sokuvela nje emphakathini. Kukhona yini okungenziwa okungawaqeda?
Lokhu kubonisa ukuthi iMelika kayimanga kahle kwezepolitiki ngokuba ungakhangela amazwe amaningi entshonalanga. Laba bantu abalobandlululo bayacatsha benza imisebenzi yabo ebusuku. EMelika banenga kakhulu amaqembu akhona saba manenga kakhulu ahlomileyo okunye okumangalisa uyacabanga ukuthi ngumbutho welizwe kanti ngabantu abazimele ungahlanganisa ke inkolelo lezi izabantu abalobandlululo bese kusiba lula njalo ukuthola izikhali njengalokho sikubona kusenzakala eMelika uhlanganise ukuhlukana kwemibono kweMelika uhlanganise kwethusela kuba lengozi enkulu ukuthi kuzahlala kusifa abantu ngokuba njalo kakupheleli kukhona lokho kuphela ukuthi bakholele ezintweni lezi ezingaqondanga kodwa babuya babe nezikhali zokubulala abantu. Ngakho-ke iMelika kuyafanele ukuthi iqinise imithetho ivimbe labantu abanjengalaba ngokuba akuhambisani lamalungelo abantu. Akulamba umuntu ofana abe lelungelo lokubulala abantu, lokubandlulula abantu, kuthwele ilungelo lakhe nxa engafuni abanye abafuni. Ayisiyo indlela eqondileyo yokuphila leyo.